Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga blessing ukusiphathela indaba ngolimi lwesishona olwamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 Mfumfu 2022 ngugaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
ngimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhulethi angu 3 phakathi kwamabhulethi amaningi wonke lade engikhutha. Futhi ngangikhangele impopati usebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Ukule nhlamvu ezidlula ngisotheni, kodwa inhlamvu ezine zindlulu lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezigijime ezimbili elilodwa lisasele emzimbeni.
Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udujulwe ngabantu eGoli ngempelaviki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu iTriple C sikhala ngemuli yakonkomo uHighten Nkomo. Hayi, ilanga elimnyama sithi kabakhale ngethemba.
Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwayo nguhulumende esaphila. Abehofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa bekhona le kwele-South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umlingisi olodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi nguMahlalela uthi udujulwe ngabantu eGoli ngempelaviki ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Umoyo uthi utshaye izinhlamvu ezintathu loba abamdubulayo ekhalise umbhobho waze waphela du inhlamvu. Ugijinyiselwe esibhedlela seJohannesburg Hospital lapho wakhutshwe inhlamvu ezimbili kwasala olulodwa oluseduzane lenhliziyo. Ake sizwe ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ngesehlakalo lesi.
Futhi ngomsaturday ntambama ngithe ngivakashela iqembu umculo wakithobelontsha i-CD lakhe laphana umcolisi Mr. Bones. Ubelontsha i-CD lakhe eHippo Theatre. Ngase sithi hayi ngidliwe lami ngihalalisela, ngafika mpela hayi ngabukela umdlalo. Ngase sithi ngiyaphuma nje laphana, sithi ngiyaphuma. Abantu bengijabulela nje kukuhle sizishukele izithombe. Ngase ngimangaze ngisemotweni, uma sithi siyaphuma nje imoto ebehamba ngayo. Ngase ngibona sengidubuleka inhlamvu sezivulala amaglasi emoto, ngase ngidubuleka khonapho.
Ulimele kanganani?
Ngilimele mpela ngoba ngishaywe ngamabhulethi angu-3 phakathi kwamabhulethi amaningi wonke lade engikhutha. Futhi ngangikhangele impopati usebenza laphana kule nhlamvu eziningi kakhulu. Ukule nhlamvu ezidlula ngisotheni, kodwa inhlamvu ezine zindlulu lezingu-3 ezisemzimbeni wami, kodwa sezigijime ezimbili elilodwa lisasele emzimbeni. Basalisa ukuthi balukhiphe ngendlela e-right.
So kuthiwani, kuthiwa balukhipha nini lolo luseleyo?
Futhi basalinde ukuthi i-specialist alokhuze ikhiphe lokhuze umhlamvu lwakhona ngendlela e-right. Especially so that we was with that killing in Jangon.
So, what when Kabanga to move on about to Lila?
Utawangi Rapana Wavanzima to Tom Kuluva, Amity Profile in the way to know who came in. So, into Sugian Zagalapan Wangasa was with you. You came in Zani Wava, Vele in the way to Vila Wanga, never one Kunapo, Kubo Mundo, Osele, or Pilum to a single foot. Kuya Robot and Kalu to Chile of Wulu, Martin Season over. Ngizenzisizwa kusasa abantu ade becabanga ukuthi ishuthi yini endujuliwe ngoba kugcine kudubuleka omunye umuntu kule sikhathi esifana nayo. Lowo ke wasephelelwa umphefumulo wakhe. Mina ngaleso sikhathi bese ngiphuthunjelwe esibhedlela eJohannesburg.
Ye, uhambe kusiphi isibhedlela?
Bangiphuthunjelwe eJohannesburg Hospital. Yiko lapho engifike nga-admitwa khona Saturday ntambama. Hayi, bangamukela mpela ngezandla ezimhlophe, banginikeza mpela i-treatment ephezulu kakhulu.
Yes, ngathi akulama expenses akhona okumela bhadalwa.
ama expenses angabe khona nje umuntu obufika kodwa ngithi nqa obesasindisa umphefumulo balokukwenza lokho ukuthi baqale bakuncedise sebebuya ke sebe lendleko zabo kodwa ikukhona impela labake ukukhangela njengomuntu ophuma elizweni leli elinye elingayisole elizwe lakulesi
ye phosela ukugcina kuba landeli bakho ubatshele ukuthi kungakutheni namhlanje
abalandeli bami bonke abangixhasayo labahamba lami yimi mahlalela ngikhona impela ngisaphilile kungehlela ingozi engiveleleyo engakwaziyo ukuthi bekuyintando kasada noma intando kabani kodwa nxa kuwukuthi bekuyintando yomuntu or isifiso somuntu esisibi angilacala lo muntu engikwenzayo kujabulisa uzulu wakithi ujabulisa abantu bakithi kusomahlaya isifiso sami lesiyana kodwa bangaphatheki mhlawumbe ngiyabe ngithinta ngizenithinte lezi ndaba ezithinta abanye abantu bangixolele manje bengaze bathathe umphefumu lomuntu ojabulisa uzulu wakithi nje kahle ngendlela ekhethekileyo kungela ndlela ukuthi mhlawumbe ngilwa nomuntu kumbe ngenzani.
Umthulisimo ngumlingisi olodumo owethulela uZulu okuthiyene enkundleni yokuxhumana eYouTube. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ngalolu daba yehlule. Umnumzana Hayten Nkomo owayesaziwa ngegama lokuthi Billy Mzamo ngesikhathi sempi yenkululeko obhubhele emzini wakhe emangweni weBhengu eGwanda amaviki amabili edluleyo. Ubekwe endaweni engcwatshwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre eHarare namhla. Unkomo obhubhe eseleminyaka engamathuma isikhombisa wayengomunye wabakhokheli beviyo lebutho eleZipra elodumo ophiwe inhlonipho yamaqhawe lesizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abadlula ezandleni zikaNkomo engumqeqeshi empini bagoqela umnumzana Kembo Mhadi oyingumsekeli kamongameli, umholi wamabutho elizwe aweZimbabwe Defence Forces uGeneral Valerius Banda, kanye loColonel Osi Olimandu, owesifazana wakuqala ukuphiwa isikhundla sokukhokhela abebutho esiqintini sakobulawayo seZimbabwe National Army labanye. Noma labo asebenza lo muyi bekwamukela ngenjabulo ukuphiwa inhlonipho le, ikakhulu abesifazana ababengaphansi kwakhe eMgushi Women's Camp kwele Zambia. Abanye njalo basola uhulumende ngokuphatha kubi uNkomo esaphila. Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, ngomunye abasola lesi siphatho.
Mahlabe Zulu, njengebandla labantu i-CCC, sikhala ngemuli yakoNkomo uHayten Nkomo. Hayi, ilanga eliminyama sithi kabakhale ngethemba. Iqhawe liqhawe, but sesibona ngani kulezi insuku sesisizwa amaqhawe sefile, kubangelwa yini Mahlabe Zulu? Bonke othekula beZipra labo mama ababe ngale mkhushi bayamazi uNkomo iqhawe selilele. Mhlane demobilizwa ngama 83 la namhla lokhu ecinombani ngubale laye silembali ebuhlungu ukuthi ubaba uNkomo ngesikhathi seGugura hundi bamzingela njengomvundla kodwa namhlanje seliqhawe lamaqhawe ngoba balesika ukuthi umuntu osefile selungile afawanaka. Into embi leyo, thina be-CCC sibona ngani ama-comrades wonke ama-comrades lama-combatants labokijana, all these people yibo ama-liberators esizwe. Ubabo nje Nkomo owathena ngitsho lo vice president, ngitsho labo Valerio, ngitsho lamaqhawe wonke alele laphana, namhlanje imbali yakhe sichazwa sefile. Kambe sithanda amaqhawe sefile na? Kumbe ondoloze siwaphe konke okufaneleyo okungazuzakala ngumuntu ukuthi eziphilele. Sesicubungule sabona ukuthi ubaba lo bamzingela ngesikhathi seGugura hundi wasila ngobuNkulunkulu wayemfihlile. Namhlanje sebekhuluma ngaye achibo iqhawe liqhawe iqhawe alideclare ngumuntu iqhawe lisideclare ngezenzo esaphila so asibeni ngabantu ukuthi amaqhawe kube leboard ezahlala ibona ilondoloza iwonga abadala laba lelizwe sikhala lamankazana emkhushi lawo abagcine baphukudla ebafundisa i-rudimental tactics fundamental tactics of the war lathi sala la lemuli yakonkosi asithandi ukuba ngama hypocrites ukuzenzisa abantu abaphokuzenzisa iqhawe liqhawe athanda umuntu sefile asiyongeni sigcine amaqhawe ethu siyabaza abantu abaqala impi sebe kuma 77 years sebekhulile eminye iminyaka yafakwa phansi nje ukuthi babe phansi kodwa siyabazi sebengokhokho sebefuna ukunanzelelwa yi-state hatshi ukuthi sibuye size khuluma okuhle sebelele akuncedi lutho lokho iqhawe liqhawe mbe lilahlwe yihiroseka mbe lilo ngemva kwesiphala mbe sibayeni iqhawe liyasifaka hatshi kufakwa ngabantu
Umnumzana Felix Magalila Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-CCC esipha umbono wakhe mayelana lenhlonipho ephiwe umnumzana Hayten Nkomo ngemva kokuphathwa kube esaphila. Kodwa umnumzana Believe Gawule ocubungula ezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF uthi akaboni okubi ngokwenziwe ngumongameli Mnangagwa.
Akukhona sekuzwileyo imbali yababa Nkomo zophela ukuthi ubaba Nkomo wathi ngesikhathi babeseZambia khona ngale yena vele muli sikhona leZambia wasengena naye kuviyo lezakho wangena wathrayina laye ngaphansi kweviyo lezitra wase so ngaleyo ndlela kuzimisela kwakuthi elikhulule ilizwe laba naye wayekhona lepetia ezambia ezihlayele khona lepetia ezambia labazali bakhe waqinise kubona kuqakathekile ukuthi ayekulwa akhulule ilizwe lakhe ngokunjalo wasebenza-ke imbali yakhe nxabe yitsho-ke ngokutsho ukuthi watrayina amadoda analayo yabambileyo futheni amadoda amakhulu ukomanda omabutho owayekuviyo lezidwa uvelario sanda nabokembo mohadi kuthiwa batrayinwa nguye imbali esiyizwayo ngokunjalo-ke kuqakathekile ukuthi inhlonipho enkulu engaka ayithole ngomsebenzi wakho omkhulu awenzayo
abachothoza ibandla leZANU-PF bathi khonokho yikho vele elaziwa ngakho ukuthi nxa umuntu esefile usengomuntu omuhle kodwa ubaba lo ubehlezi kakubi njalo ngesikhathi segugura hundi wayexotshaniswa njengomvundla uthini-ke ngakho khonokho gawule
ye okukhona ke sokela yokuthi ye okwayizolo lokho okwenzakeleyo zikhona izinto ezingazinhle ezenzakeleyo kodwa sithi asimuveni siye phambili sivulele i-chapter entsha kakhulu kunye i-dispensation nale yikubona sokurecognize amadoda asebenzayo njengabo baba Nkomo kodwa kubaba Nkomo ungakhangela impilo yakhe lanxa kunjalo layo wayengomunye wamadoda ezipra ubunzima wahlangana nabadoda ezipra layo wahlangana nabo phakathi ilizwe selijonge izibuso kwakuyisikhathi sakhona nesana esimele ukuthi nxase sibuyela abantu bebekhuluma ngendaba yepupula wendi siyikho kuthiwa indaba yepupula wendi kayikhulunywe izifike ekucineni emaphethelweni abantu bayivale kuhle indaba le ibanje kuhle ingazangunguzo ingazayisetshenziswa njalo yilaba abanye abezombangazi sebedinga ukuthi bathole inzima ngokukhuluma ngendaba yezombhuqazi ngoba indaba ebuhlungu kakhulu le indaba ebuhlungisile kumali ishaye ukuthi imele ibanje kuhle abantu bangayisebenzisi ngesikhathi naso siza imikankaso sethatha ukuthi bayivuselele njalo nxa sikhuluma sokele ukuthi ubaba Nkomo ukuthi wayengananzwa wayengathini wayengathini hhayi ngabantu abakhulumayo abafuna ukuthi badunge nje umumo wena lowothile ngoba kathese ngale inhlonipho ayitholayo ubaba Nkomo ayiphongubuya nje ngokunjalo kade Nkomo kade ngalalutho umuntu kade ehlupheka kade zinzani mina ngesingami ngabantu nje abafuna ukuthi baveze umfanekiso ongayisiwo nabanye ebandleni lethu abakuhulumende ukuthi asebekhohliwe abanye babo abayibo balwayo
umnumzana Believe Gawule ngumcubunguli wezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU-PF exoxa le-studio 7 ngocingo ekobulawayo Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukukhathazeka ngokuqansa kwembadalo yokugada izimoto zamabhasi awenkampani kahulumende eZimbabwe United Passengers Company, ZUPCO, bethi isifana labazimeleyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imbadalo yokugada izimoto lamabhasi aweZupco ikhuphulwe kusukela namhlanje isuka kumadola aweZimbabwe angamakhulu amane i-$400 isiya kumadola angamakhulu amahlanu i-$500. Isakhamuzi sakobulawayo elilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Benny Moyo, uthi izakhamizi sezihamba nzima.
Ukukhwela kweZupco kusela mehluko phakathi kwepublic transport ekahulumende lali imshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport echipileyo abantu abayenelisayo.
Umongameli wenhlanganiso yabafundi bemakolitshini eyeZimbabwe National Students Union, uBeno Ncube, uvumelane lo moyo.
Kodwa kathesi nxa sesikhangile ke isibuyele yalingana laleyo ama-private operators, osokutshengisa ukuthi uZupco akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzowenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula, kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni Gamated Royal Teachers Union of Zimbabwe, iATUZ, umnumzana Themba kuye moyo uthi iholo seliyaphelela endleleni.
Inxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo, sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo, bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhulu.
Ngakwelinye icele, izisebenzi zupho lazo zikhala loZulu zithi sezilenyanga ezintathu zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uchasisa ngenhlupho izisebenzi ezibhekane lalo.
Ya, thina njengezisebenzi ezisebenza ngaphansi kwekampani kaZupco, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili, sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili, sesile 2 months singaholi. So hhayi kathesi asisakwazi ukuthi senza njani, ngoba heyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxenye imali zabuya, kodwa heyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavulwa, so abantwana babefuna ukugada besiyezikolo, so imali zakho yasiyasithathanga sasathangaphi, and kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale ngoba kuzukhuphela kula sikwerede ukuthi abantwana ukuthi bazahamba ngesikwerede.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efi Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yokugada izimota lamabhasi kuzadala inhlupho zokukhuphulwa kwentengo yezinto zonke.
Ukukhwela kwentengo yokugada uZupco kutsho khona ukuthi impilo sizabanzima kakhulu ebantwini kulalokho ekade iyikho khona. Abaningi akade begada bazakwehlile ukugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaywa ngabantu, batshaywa izigebengu. Kanti-ke leyo mandlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye ekugadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokhu isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo liselizaphelele ekugadeni uZupco. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela nxa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Lamuhla izimota zikahulumende ezithwala abantu zivuke zikhuphule intengo yokugada, osekuthiye iningi selichova amabhayisikili ukuthi abanye behamba ngenyawo ngoba sekungaphezu kwenzuzo yabo. Kunyanga edluleyo uZupco ukhuphule intengo yokugada isuka kumakhulu amathathu isiya kumakhulu amane, kuthi kulinyanga kusukela lamuhla ikhuphule isuka kumakhulu amane isiya kumakhulu amahlanu amadola. Njalo labezimota ezizimeleyo sebethola ndawonye labezimota zeZupco enzikini yedolobho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abe-ofisi yommeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lezokuhambisa ezama-birth certificate lama-passport bekhona ngale kwele South Africa kungadingeki ukuthi bayezitholela eZimbabwe. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isiphathamandla se-ofisi le uConsul General Melody Chaurura utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso lo bawusungule ngemva kokubona ukuthi liyanda kakhulu inani labantu abafuna ukuthatha amapasipoti lencwadi zokuzalwa.
It is very difficult to project the figures. What we can confirm is that the weekly booking slots totaling 1,800 were filling up in less than 10 minutes.
Uthi lo banje bengeke betho ukuthi sebehlangene bonke bangaka abantu abafuna amapasipoti lencwadi zokuzalwa. Emavikini amathathu edluleyo izikhala zonke bezivulelwe abafuna lezincwadi bezihle zithathwe emizuzwini elichume. Unkosikazi Chaurura uthi kusukela mhla ka 3 Mfumfu kuze kuyefika umhla ka 17 inani labafuna amapasipoti lencwadi zokuzalwa abasizwa yile ofisi ngosuku liza kwengezwa lisuka kwabangamakhulu amane 400 liye kwaba inkulungwane 1000. Sikhathi sinye le ofisi izavulwa ngomgqibelo langensonto. Bafuna lezi ncwadi bakhangelelwe ukubhalisa kukhasi le-consulate ebulenjini be-internet ukuze baphiwe isikhathi lelanga abazafika ngalo kula ama-ofisi.
We have every reason to believe that the pressure is arising from a general increase in awareness on the need for proper documentation for collective benefit. In addition,
uthi bacabangela ukuthi ukwanda kwenani lezalwa zeZimbabwe ezifuna lezi ncwadi kwele South Africa kungabe kubangelwa ukuthi inengi selibona ukuqakatheka kokuba le ncwadi esemthethweni, kanti abanye ngabafuna ukusebenzisa lezi ncwadi ukufaka izicelo zeminye imihlobo yamaphemithi. Inengi lezalwa zeZimbabwe selemukele lelinyathelo ngezandla zombili besithi lokhu kuzasiza kakhulu ukulungisa inhlalo yabo kwele South Africa. Isizalo seZimbabwe njalo lwela amalungelo abesifazane unkosikazi Victrice Matutu uthi le into encomekayo kakhulu ngoba lezi zincwadi eziqakatheke kakhulu kulabo abafisa ukuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni.
Njengoba sokunjalo-ke sibhekele ukuthi sibone ukuthi njengoba kuthiwa umthamo omude kakhulu wabantu abafuna ukufaka lezo zicelo, sizabona lowo mthamo sehla ngoba sokuzasetshenzwa izikhathi ezingani zithe ukuba zinde. Lalaba abasebenza phakathi kweviki akade bengatholi isikhathi sokuthi bayefika econsulate bakwazi ukuthi bafinyelele ngempela viki khona ngale econsulate. Siyabonga kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi lo banje kusaziwa ukuthi uhulumende usebenzisa lolu hlelo ukuthola imali lithuba lokuthi bonke abadinga lezi ncwadi basukumele phezulu.
Hayi, kuyathokozisa ukuzwa mpela ukuthi bazayenza mpela into ezibesebenzela ngama-weekend. Asibonge mpela, kuzaba lusizo. Yingakho ngizabiza bonke abantu abasukuma abafuna uku-apply ama-passport noba singazothatha isikhathi singakanani kibo lapho ukuthi bawathole.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kuqakathekile ukuthi lolu hlelo lwethulwe ndawonye lenguquko kundlela okufakwa ngayo izicelo, ikakhulu ukuthi use-South Africa bese kuthiwa zihambisele eZimbabwe amafomu akho owagcwalisileyo wabhadalela.
Ngoba eqinisweni mangaba i-consulate yakithi layo ithi yabamela abantu baseZimbabwe, bekumele ukuthi umuntu a-apply khona lapho a-collecte i-passport yakhe khona lapho. Manje inkinga ekhona vele i-backlog lo-ke angeke yafa yaphela, izadlala ikhona still ngoba vele yonke into ihamba ngenyawo lukanwabo. So mbona ungathi hayi ayikho into engathi mhlawumbe izontshintsha uma bethu nabazasebenza la emgqibeni ngoba vele inkinga izahlala ikhona lapha.
Abafuna zonke ezinye incwadi kule ofisi bazaqhubeka besizwa ngezikhathi zekuseni phakathi kweviki. Unkosikazi Chaurura uxwayisa izalwane seZimbabwe ukuthi zingavumi ukuqilwa ngamasela abhadalisayo abantu ukubatholela izikhexe zokuya kule ofisi ebulenjini be-intanethi ngoba lokhu kwenziwa umuntu engahlawulanga ngitho lesenti elesikhala. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Amabandla aphikisayo abakunhlanganiso ezizimeleyo labalandela ezombusazwe bayakusola okwamagama okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuhlukumeza abalembono ehlukene leyakhe bathi ukubotshwa kwabantu mahlayana ukuvalelwa kwamalunga edale lephalamende umnumzana Job Sikhale labanye bakhe ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party lawe Zimbabwe Transformative Party kuveza ukuba sokuzalele ingwe eZimbabwe ngempela viki abacatshangelwa ukuba badlelana lezanu PF babhombe indlu kamnumzana Saibef Msengezi ophikisa ubukhokheli bukaMnangagwa. Umfundisi uSeni Spanda, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, utshele uGibbs Dube weStudio 7 kumele kulondolozwe ilungelo loluntu eZimbabwe.
Into eqakathekileyo okumele iphakanyiswe isisekelo sombuso weZimbabwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe siyavumela abantu ukuba bathengisele ngokuthula, siyavumela njalo ukuba abantu bebe lokwehlukana ekuboneni izinto. Isisekelo sombuso asibambezeli abantu, kodwa siyabanika ithuba lokuba abantu abayehlukeneyo benze izinto ngendlela ezehlukeneyo. Ngakho mina into engiyibona iqakathekile ukuthi njengamaZimbabweans kumele siyeleni kwisisekelo sombuso owethu. Umsekelo lesi sayenziwa ngamaZimbabweans ngo-2013 savumelana ukuthi yindlela ilizwe elizabanjwa njalo livuswe ngalo. Njalo nabahlali beZimbabwe kulamalungelo abo avele khona phakathi kwesisekelo sombuso okumele akhuthaze, okumele abantu njalo agcine njalo avikele ngohulumende. Ngakho-ke thina sikhuthaza njengabamabandla sikhuthaza uhulumende ukuthi isisekelo sombuso weZimbabwe kumele sisilandele njalo sisigcine njalo sivikele ngohulumende ngoba ngumsebenzi uhulumende alawo. Labo abantu beZimbabwe kumele ukuthi basiphakamise njalo nxa kulesikhathi lapho isisekelo singalandelwa sinalilungelo lokuthi ayisisekelo sombuso weZimbabwe asilandele.
Ikhwenya ngazani-ke abantu bavalelwe, abanye sibonile ukuthi sijangarembwa basanda ukugwejwa, kodwa kuya ngaphi konke lokhu nxa likukhangela lena?
Yikhona futhi into eqakathekileyo ukuthi nxa kukhulunywa le mthethwandaba lamapholisa labo bonke abantu kumele kuphakanise isisekelo sombuso weZimbabwe. Kuyafanele ukuthi nxa kwehlule kuma-lower court kuhambe naku-constitutional court kuye-challenjwa amanye ama-rulings ake yenziwe. Nxa sibona ukuthi isisekelo sombuso lelungelo loluntu selwephuliwe, kumbe ngabe kunguhulumende kumbe ngabe kuyiluphi ugatsha likahulumende olungabe lwephule ilungelo loluntu, njalo-ke siyananzelela ukuthi abantu abaningi beZimbabwe bayathanda ilizwe leli. Nxa betshengisela kumbe bekhonona ayisitho ukuthi bayalizonda ilizwe, kodwa bafuna ukuthi kuqondiswe ezinye izinto ezithize. Ngakho-ke khonokho kuqakathekile. Njalo thina njengamachurchi besilokhu sikhuthaza ukuthi bantu akube le nkulumo zelizwe lonke esingathi yi-national dialogue ezanceda ukuthi izinto eziningi lezi abantu bahlale phansi bakhulumisane. Sesibonile amanye amazwe elungisa amazwe abo ngedialogue lokukhulumisana.
Ye, uhulumende uyatsho ukuthi kule Poland lapho abantu bangahlala khona bekhulumisane, kodwa amanye amabandla akufuni khonokho. Pho kuyakhulunyiswana njani?
Ngiyambona ngani isiphambaniso esiba khona ukuthi anti-Poland ngama-political parties. Thina sikhangelela ukuthi nxa usiba le nkulumo kube le nkulumo egoqela umZimbabwe wonke, abamachurchi, abama-labor unions, omama, ama-youth, wonke umuntu abe-represented, ama-traditional leaders, izinduna zethu, bonke abantu bekwanise ukuthi bebuye kutafula leyo bebe khona bekwanise nabo ukukhuluma belungise ilizwe leZimbabwe. Yiyo i-national dialogue thina esiyikhangeleleyo.
Umfundisi uSeni Spanda ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singekehlukani izihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umlingiso lodumo umthulisi moyo owaziwa ngegama lokuthi Mahlalela uthi udutshulwe ngabantu eGoli ngempela vike ephuma emcimbini wabaculi eHillbrow Theatre. Lanxa umnumzana Hayten Nkomo ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Hero Status, iningi lisola ukuphathwa kubi akwenziwa nguhulumende esaphila. Abehofisi yomeli weZimbabwe kwele-South Africa sebesungule umkhankaso wokusiza bonke abantu abafuna ukuthola ingwalo zokuzalwa lokuhambisa bekhona le kwele-South Africa. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngugain ogumede.
Ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.